So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2025 ngo Cape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Izikhalazo zabo bayazileta kuzihambise sewominisa wekubomisa mhlawumbe sekuzihambisa siyebona lo-president siwabi-represent abahlangana nazo ezabafikibizwa ngamapholisa sethi imali emgomgqoqweni kela lapho.
Amapholisa athi aqhubeka ngomkakaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho.
Mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uThamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi.
Kulabathi ibandla lezanu PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Thamisa engasungula ibandla elitsha. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela e-DRC ikhahlameza omama lamankazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi ayaqhubeka ngomkhankaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho njalo axwayisa abantu ukuthi bengagadi izimota lezi zona iningi lazo ezingaqinanga, ezingabhaliswanga ngokusemthethweni, ezibathwala njalo ezibehlisa endaweni ezingavunyelwayo, futhi abanini bazo abaphatheka kuzehlakalo zenkohlakalo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi embikweni osanda ukwethulwa, njalo ngakwelinye icele kuthathelwa impahla abanini bamabhizimusi iningi labo kungabathuthukayo ababika bezingenisa elizweni bengabhadalanga imithelo edingakalayo. UMnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa amabhizimisi asathuthukayo i-SMS Advisory Council, uthi kufanele abatshayeli bezimota labo besondele bebaxwayise ngoba labo bangaphansi kogatsha lwebhodi le, njengalabo abathengisa emigwaqweni, hathi olweMinistry of Transport.
Yeba phansi kwama-informal checkers, but nokukushela ulwazi nakho umuntu olemota yakhe efidi yena le-emergency ethi yena liyamakhonda. Abaningi babhadala kuyayi-preventive tax. I-preventive tax ile-disadvantage eyi-1. Kumele ukuthi kona wenza imota ifile, kumbe uyenzile i-profit, kumbe awenzanga i-profit, leyana i-assumption kumele uyibhadale. But ungarejesta lokho enzikushileyo lokhu, so kushutho ukuthi imota ingafa, kumbe ungathi kona ube lama-challenges okuthi imota indlela ifile, kumbe udinga amathaya, kumbe uyenzeni. Ukungasaphrethe izekwenzi zokusubhadala i-profiting emali eyenzile. Abaningi ngokushela ulwazi bahamba bayirejista, ngimoto abarejistanga fletchaeizamtiet leyi dangerous ngoba weza ukusebenza weza ukwenza i-profit yoke ngangizanga i-profit leyo uyayibhadala injani.
Kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokho bebotshwa mahlayana
nje? Kimishiso kwethu ukuthi yonkona kabasondele eduze, ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi bathesafete this community which I'm also part of it and I'm a member yona leyi nokuthi izikhalazo zabo nxa beziletha bayazileta sizihambise sewominisa wekubomisa mhlawumbe sekusihambisa siyebona lo-president siwabi-represent abahlangana nazo ezabafikibizwa ngamapholisa sethi imali emgomgqoqweni kela lapho ezabahlangabuza ekhantini kumele ukuthi sibamnene sekhalanini phansi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingatsho veka njani. So uya-encourage nje ukuthi kukona ngapapho kuyekoaoke ama-organizations abo kwesinye isikhathi bayakhohle ukuthi bona ba-under ama-s ms kumbe amabhizinisi amancane sebeselezibona ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela yi-operating ministry yabo, kodwa bona ba-under ministry of SMEs ngoba izilengu eziqhatha abantu between 1 and 75 kusho ukuthi ukuminisi kamama uMonica Mtshwanga ngeziye izio. So kumele ukuthi kokona ube funa i-representative, yikho kumele yikho lapho sikumeleyo ukuthi sikhathe izikhalazo zabo sizihambise kumongameli, sizihambise njalo kuminista, sizihambise ezini kukhansili ngoba you also play a role yokuthi you are also advisor to to the local authorities. So there's no easy. I'm there to say, local councils in Malawi. Who would I not do? Teacher and local president in Dava.
Lo umnumzana Dumisane Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMS Advisory Council esixoxe laye ekobulawayo. Kulabathi ibandla leZANU-PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa engasungula ibandla elitsha. Bathi uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga balakho ukukhumisana umlota belungise ukuxabana kwamalunga ebandla elibusayo ngemizamo yokwengeza umbuso kaMnangagwa. Baphinde bathi kusobala ukuba besaba ukuthi uJamisa engangena kukhetho ngomnyaka ka-2028 ulakho ukunqoba ozamela eleZANU-PF kukhetho lukamongameli. Kulabanye njalo abathi uMnangagwa loChiwenga kabasakhulumisani ngenxa yokubanga isikhundla sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Angiston Sibanda.
Ukuxokozela vele kuvele kukhangelela ukuthi kube khona, ngithi sikhuluma ngombuso, umbuso uvele ulombango, ngitsho lanxa lalapha embalini inkosi uMzilikazi isingasabonakali kwaba lombango, lalapha inkosi uMzilikazi sitshonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlenya labo labozinkabi labo lobhengula. So kukhangelelekile kunormal ukuthi kube lombango kwezilonga umbango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni. So sikhangeleleka ukuthi ibandla leZANU-PF lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo. Kungaba le mbono emithathu mina ngombono wami. Laba bathi 2030 abafuna ukuthi uPresident Mnangagwa aqhubeke khona, kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona, baqhubeke labo bencinda buncinda ngibophe lo khona. Njalo kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 uGeneral Chiwenga phandle. Ngiphinde ngibe lomunye umbono futhi umcabango bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030. Abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noChiwenga kodwa bathi bona ku-2030. Ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzana uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi. Njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa nxa laye angayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube senza kwamadlwane ngo-2028.
Ubona ngazani kodwa kuyaphetha ngani khonokho ke okungani kuyaxozela?
Hayi, iZANU-PF siyayazi vele kade yaxokozela baza kulungisa bona bodwa. Uzabona nje ngemva koku ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngitshongo lokhu kwe-2030 akuphele. Kumbe bakuqhube bakuphushe ePhalamenti bale absolute majority baqhubeke kodwa bakuzaba le nkinga ke ukuthi abantu sizezwa ku-referendum ukuthi bazathini. Bese siba le nkinga yokuthi i-civil society the opposition ifile at the moment. So bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le clean sweep bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa. And lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisupporta ama-NGOs le-civil society kuyahle kube weZANU-PF le-veteranship. So ngibona ngani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic kungabenza bayithole into abayifunayo kodwa kuzabe sokuphambanisa izimigomo yalokho sokuthi intando kaZulu udemocracy sebese sizahlala sile constitution eganjelwayo mshokotsho nxa abantu sebesenza umathanda.
Lo ngumnumzana Angiston Sibanda olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 lekobulawayo. Abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni okweminyaka emibili kusiya kwemihlanu. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela ekwele-DRC ikhahlameza ikakhulu omama lamankazana. Bakhuluma lokhu ngesikhathi abahlamuki be-M23 sebephose bahluthuna idolobho leGoma lapho kuthiwa kulabanye babo abadlwengula abesifazana. abezindaba abeReuters labe Associated Press babika ukuba kuza kuqhutshwa njalo umhlangano omkhulu weSADC olakho ukumisa impi le okuthiwa ichochozelwa ngumongameli Paul Kagame wakwale Rwanda. Abantu abaningi sebebalekile emizini yabo, kuthi njalo abanye babo kuviwa ukuba badutshulwe balimala kodwa behluleka ukwelatshwa ezibhedlela ezigcwele abalimeleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo okuhlanganisa elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support.
Impi enjengaleyo asompi kuphela eyenzakala kuphela kuma-rebels kuphela, because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazinezo. Kungatholakala kulabantwana, kutholakala kulabomama, kutholakala kulabobaba, just ama-youth nje jikelele. So uzathola ukuthi babe ngasahlalisekanga kuhle, sokumele umuntu engasahlali lapho ahlala khona, sokumele amuve. Ino abantu sebethwala izikhwama, abantu sebeseparatile ukuthi babuye ngaphi, umama uye ngaphi. Abantwana abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa, especially ngezikhathi zenezi. Abanye bebulawa, you know, and then kusiba nama-child soldiers. So there's a lot that happens.
Khonapho-ke nxa kukhuluma ngabantwana, omama, kumbe ngithi abantu abangamankazana, ubona zani pho kulento engenziwa yini ngesikhathi sempi ukuthi kungenzakali khonokho esikhuluma ngakho ukuthi kulokudlengula, udlengulwa lokunye okufanayo nje?
Kwanzima ngoba isituation ma bengasaphumanga bahamba kuma-refugee camp, kuba nzima ngoba isikhathi esiningi kugcina kusiba lama-hostages. And I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu bengabe besilwa, I think kuqakathekile ukuthi ngabe kungama-rebels ngoba kuyilabana bakuqakathekise. Kukwanisa ukuba maybe le message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungula abantwana abangamankazana, lingatholakali lirecruit abantwana abancane libafaka esisotsheni ngoba babengakwazi. Abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana even ngamankazana as the weapon befundisa imbhobho bengama-child soldiers. So I think kuqakathekile konke ukuthi kukwanisa ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels, kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu. Ngoba ma ingafikanga imessage abasoke bebaprotekte, bazabe beza ba-abuser. Ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi ha mina vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele, maybe ngizakufa. Mana lami ngithi ngisiyakufa, maybe ngenze lokhu. So abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi ha ngikwazi ngibezaphumelela empini leyi.
Lo ngumnumzana Trimon Ndolo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support ubexoxa leStudio 7 eseVictoria Falls. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ibutho lakweleSomalia lithi lilakho ukwehlula amalichathayo e-Islamic State esigabeni sePuntland. Balusane kabuhlungu ngeviki ephelileyo esigabeni seBosaso. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamashumi amabili 20 abaphele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele-South Sudan namuhla. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba weMelika usunqabe umlayo kamongameli Donald Trump omutsha omisa imali yenhlelo zomphakathi ephiwa inhlanganiso zeMelika ezijeneyo ngurhulumende waleli lizwe. Umlayo lo ubumele uqale ukusebenza izolo kodwa wavinjwa inkantolo kudaba olukhwezwe ngabalwela amalungelo oluntu besithi ukuvala usizo lolu kuzaphazamisa inhlelo zentuthuko ezifana lezempilakahle. Umthethondaba uzahluza udaba lolu ngokugcweleyo ngomvulo. Kusukana ezedluleyo uTrump uvale umtambo wemali yentuthuko ephiwa amazwe asathuthukayo ngelemelika esithi uhulumende wakhe usakhangelisisa ukuthi iziphi inhlelo azazisula lokuthi iziphi azaqhubeka ezincedisa ngemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Greta Bodloza Sibanda osekela umbuso kaTrump.
Kathesi mbona sengathi hayi uloke sazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani, ngoba phela layo lendlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo, angeke asebenze ngendlela ezomuye. So ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump, wakunanzelela ukuthi engakayiphambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana indlalokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini, zisetshenziswa khonokho na, ukuthiwe khona kuphiwe uncedololo kujongwe khona. Ukuvinja ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka, kodwa eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze kanjalo kutsho ukuthi amazwe lawo azasala elokhu ethwele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi hayi umnumzana uTrump mna ngumbona eqondile. Ake sikhangeleni lathi ukuthi wona la mazwe wona in the 3 months lezazibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engasabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu, indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke, ngoba abantu bakithi silokhe silele, abantu bakithi silokhe sithi kungabanzima sigijime sithi siya kuma-developed countries.
Umnumzana Greta Bodloza Sibanda usekela umbuso kamongameli Donald Trump weMelika. Wexoxa ecingweni loLuthukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho omutsha wezemfundo kwele South Africa ovumela abantwana bokuza abangenamaphepha ukuthi bafunde bengelawo usilethe injabulo enkulu ebantwini abadabuka kwamanye amazwe, kodwa waphinde waqubula intukuthelo kuzizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, BELA Act, asikho isikolo kugoqela lezahulumende esile mvumo yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yalelibanga noma bengelawo amaphepha. Ugatsha lwezemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We needed to put together all the court judgments that and make them legitimate.
Sibone kufanele ukuthi sifake ndawonye izinqumo zemthethwandaba ebesithi abantwana bonke bavunyelwe ukwengena esikolo loba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuza abangela maphepha abavunyelwe ukufunda.
Because the high court judgment that so we needed to comply with it.
lumthetho usiwemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi kokuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bagcine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Ah, thina sithi sibonge, sibonga amazwi kamongameli. Siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho, siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esichase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetriki sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga, siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa. Amalungelo esesiwaphiwe makhulu kakhulu, siyabonga, siyabonga.
Igqweda lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumele ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi upper guardian abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunhlangothi lumthetho usuchiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganono wabo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla ledudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigangi ngoba bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Usitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukhumbisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get.
Lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda loba ele passport loba engalayo. Baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the bread line.
Umnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani isebenzi yeStudio 7. Lapha yazi ngilohlupho olukhulu kakhulu. Ngomunye wabalimi silimile ingqoloyi last year, sayifake GMB ngoNovemba. Ingqoloyi yethu ibilokhu ikhona lapha GMB, kodwa khathesi siphumile iholiswa abantu. Iholiswa abantu thina abanikazi bengqoloyi imali kasiphiwa. Abantu emakhaya abo sebepheka amandla ethu. sola pana enga kuzwisisiwa. Yikuthi kathi thina kuhulumende siyizigqili. Nxa siyizigqili phela simele sitshele sihlala sikwazi ukuthi lapha sisebenzela ubugqili. Ngoba akusoze kuye kudla umuntu ongasebenzanga osebenzileyo ngadlala. So njalo ngiyakwazi nxa ngikhuluma so bonke abantu bayangizwa. Ndi uhulumende uyangizwa ngoba iStudio 7 ivulwa ngabantu bonke. Singakhala ngemali umnyaka lomnyaka. Khathesi izikolo zivuliwe. Abantu bethu abafundi bayaqotshwa. Kusasa bazaba yizigqili njengathi bengafundanga. Kanti lapha siba sesikolo sizama ukuqotshwa ubugqili empilweni zabo. Ngoba ubugqili badala impilo ebuhlungu kakhulu. Ozathi nxa usugqileziswa umuntu ungasoze umbuzi. Uzafuthula. Ngitsho ukuthi hayi sicela imali zethu. Siphiwe inhlanyelo. Inhlanyelo esiyiphiweyo yiphala. Sithe siqalisa ukusebenza le command, i-command yasitshela yathi u-403 plus ingangena. Kungena inhlanyelo ezinkulu. Manje le inkulu yini? Njalo inhlanyelo lesiyiphiwa yayila fertilizer. Siyilima njani kathi imali yethu singayiphiwanga? Sicela imali yethu, sisebenzile.
Hayi siyabulisa, siyabulisa, sijabula ukuba nani ngaso sonke isikhathi. Lezi ndaba ezikhiphayo. Awungingisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami. Engizwa mihla nemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu bakithi. Ha, usiyacela phela uhulumende akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Ha, usiyacela baba nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu usekhwenza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhwenza kwakhe kusuka kuphi.
Westudio 7 ngabele njani kwezindana zonke lapha elikhona. Bonga kakhulu ukuthola izindaba ngamalanga onke news esilohlonze. Ameba wethu into eyenzakalayo leyi Trump ekhipha i-aid emazweni ase-Africa hlanhla elizwe leZimbabwe ikakhulu nxa sikhayela ezempilakahle. Kambe shuwa kuyini khonoko? Siyamangala manje kathesi ikakhulu abantu abebandla leZANU-PF. UTrump wathi ewina bazwakala bethaba bembuka kakhulu bemkhukhumeza. Kodwa thina vele besivele sikwazi ukuthi uTrump vele tribalist ngoyona ngokwayo. Pho ke manje kathesi sebesithi sicela besiphendule Joseph Zuma ngoba yibo babesithi bona uTrump uright. Uright yini kathesi?
Salibonani, salibonani, salibonani. Abantu bezana abasivulela itimela. Abasivulela itimela abantu. Kodwa itimela lapermit iscontrolwa ngupresident yini. Ufule igcwele kulamazi manje abantu bahamba nzima.
Ilizwe kuze libe ngcono bantu beStudio 7 kwamele ukuthi ilizwe libe under Commonwealth. Lapho bazokwazi ukudayisa izinto zabo kahle ngokomthetho. Kona manje umnangagwa yena ngaba ngasuye imitsotsi engathi lutho engenzini. Kodwa bona laba abalokhu bethi Viva Vision 2030 bayazi kahle ukuthi lozo ngena uzobe qaphela yonke into nje, intshintshi izinto zonke nje bona bengakwazi nokudla.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi ngaze ngahleka namhlanje. Sibonge bayethu ukungena emsakazweni kunyathwe emntwakazi protest. Imhlola phela lo into endlekisa abadala oJoseph Zuma uzehluleke nokukhuluma ngokuphefumula nganxa yamafutha agcwele emzimbeni. Uyasutha wena lapho khona abantu bayahlupheka ubhizi lokuprotekta nomnaka kanti u-2030 lo elikhuluma ngayo ukuthi umnaka kwa 2030 licanti kuyaba kuphila yini lokho kulikhehla kweni lokhu anti yabe sefile lo vele phumanini kule nto leyo kufuna ukube liprotekta iZANU-PF abantu behlupheka lini wena Joseph Zuma wena.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulive Talk namhla uhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuxokozela okokubandla leZANU-PF. Ngokuqhubekanike izihloko zethu sike sikhangele ezinye izihloko zezindaba abezikhokhela. Amapolisa athi aqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho. Kulabantu abakubandla leZANU-PF abathi abasekela ukuthi umongameli aqhubeke esesikhundleni kodwa abanye bayakuyala lokhu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje oluvalelisayo umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lalelani iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.